Ngolwesibili uhulumende uphe umanisipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume lendlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umanisipala engehluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kaMeya weHarare uMnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yekhansili ebona ngezamabhizimusi amancane uMnumzana Wombera Ishe Nende utshele iStudio 7 ukubana ikhansili yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare uMnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ku-ultimate amasilani lakho esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi, sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi saseHarare laso esiphila ngokuthengisa uMnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupha ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision, asikwazi-ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhonomi wethu besiziphilisa ngokuthengisa.
Udubo lwekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosukulwa izolo, abantu abedlula 1,092 bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala 200.